Uhulumende uchaze ukuba imali engamadola eMelika angaba phose ngamabillion amabili, i-1.8 billion, iyalahleka mnyaka ngomnyaka ngalomkhuba wenkohlakalo. Ingcweti ezicubungula ngezenotho bathi kunengi okungenziwa ukuthi umnotho welizwe ubuyele esimeni sakudala kulwiswe linkohlakalo. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini eleNational University of Science and Technology eNUST elikobulawayo, uthi eleZimbabwe lilahlekelwa yenkalakatha yemali engasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuliqiniso ukubana ilizwe lethu lilahlekelwa izigidi zezimali. Kulendlela eziningi ezinganqotshwa ngayo uduko lobugwelegwele elizweni lakithi. Nanzelela lokubhasopa indlela zokuphuma kwempahla elizweni lakithi. Sinanzelele kakhulu ukuphuma kwendizamtshina ezingekho emthethweni, bese kusiza lokuqiniswa kwemithetho yokulandelela imali lapho. Ukuze kwenze i-investment yakithi ibe lohlonzi, yokuqiniswa kwemithetho yena le ekhangelane lokugcinakala kwempahla esingathi ngama-property rights.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi ilizwe liyaphela kulokhe kukhulunywa ngento eyodwa ingalungiswa.
Imali elahleka ngenxa ye-corruption ibizavusa izikolo, izibhedlela, yakhe imigwaqo, idale imisebenzi, yenze ilizwe lakithi lisebenze ngendlela efaneleyo, ezomnotho zivuke. Kodwa ngenxa yokuthi imali yalahleka akula lapho kuyiwa khona, ilizwe lizaba ngumlotha liphele du. I-corruption ukuthi iphele kudingeka uhulumende ozonda i-corruption, ongayifuna ukuyizwa, ilwisayo ngayo yonke indlela, engakhetha ukuthi ole corruption ngumuntu ovela kuliphi iqembu. Okwamanje akula corruption elwisayo, kuyakhulunywa ngayo nje.
Umnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla elibusayo elezanu PF, uthi ukuhuga abantu bangaphandle kungelabuqili yikho okuzavusa umnotho welizwe.
Konke lokho singakwenza ukutheni sivuselele umnotho welizwe yikuthi sithi huge abangaphandle, ukuthi si-attract ama-investors, ukuthi indawo yethu, ilizwe lethu libe yilelane elingela corruption, elingela umsebenzi yenkohlakalo. Sivule njalo njengoba vele umongameli uhlezi sisho ukuthi Zimbabwe is open for business. Sivule amasango ukuthi ama-investors abuye, kodwa sicreate umumona lwalo otsho ukuthi ama-investors ahawukele ukubuya ezo-investor. Silungise imithethothetho eminye enqabela ukuthi ama-investors abuye elizweni.
Umnumzana Mduduzi Shumba, isizalwane seZimbabwe, uthi kuyadanisa ukuthi iZimbabwe ilahlekelwa yimali eningi ngenxa yenkohlakalo.
Zindaba ezivusa ubuhlungu lezi ukuthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi kangaka ngenxa ye-corruption. Kuzisa ubuhlungu ngoba ilizwe liyastruggle, izisebenzi aziholiswa ngokwaneleyo, i-economy wethu awuthuthuki. Ngakho nxa sikhangele iZimbabwe, yilayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa-ke sikufisayo ukuthi ngabe siyathola abantu abayibo abakhulu bakhona abayenza ubudlwangudlwangu lobu, bebotshwa bevalela ejele isikhathi eside. Mfana ngani kuzakhuthaza abantu, kuzayenza abantu beyekele lobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Nelson Mthonziwa, obambe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu kukahulumende, u-Prosecutor General, uchaze ukuba umhlaba wonke ulahlekelwa ngamadola angama-trillion amathathu eMelika, i-$3 trillion, ngenkohlakalo ekhona. Kuthi i-Afrika ilahlekelwa ngamadola angama-billion alikhulu lengxenye, i-$150 billion ngomnyaka ngomnyaka. Lokhu ukwethule ngeviki ephelileyo ekhuluma labasakhulayo abafundiswa yinhlanganiso e-Transparency International Zimbabwe. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wenhlanganiso le, umnumzana Thafadzwa Chikumbu, yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.